Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge abesifisi phayindaba lolimi lwesishona u-Evans Zininga. Olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-16 Kwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiqondiso sikasomlomo wedale lephalamende sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lungasacutshungulwa lidale lephalamende sidala inkulumo.
Laba abamabandla aphikisayo bathule zwi. Sisala sesilembuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezazifakelwe abasolwa kudaba lwe-Al Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi kulolu daba.
Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga.
Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo atshaywa kabuhlungu.
Siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode, abanye babathusele, abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwebhanga lesizwe i-Reserve Bank ole-Financial Intelligence Unit luthi solwethule izijeziso ezalwethesa labo abakade bephenywa ukuthi bengaba bephatheke kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera ngoba kungatholakalanga bufakazi obuveza ukuthi badala icala. Embikweni owethulwe izolo ntambama ugatsha lolu luthi lusebenze ndawonye lamapholisa ukucubungula amahlandla amane omfanekiso we-Al Jazeera alulesihloko esithi Gold Mafia kanye lokusetshenziswa kwemali yalabo abaqanjwa kulumfanekiso kodwa abatholanga lutho oluqhuma limali lenkohlakalo. Ngalokho ugatsha lolu luthi solusethula izijeziso ezalethise abantu laba ekupheleni kwenyanga edluleyo njalo lokhu akwenqabeli abomthetho ukuthi baqhubeke bephenya lolu daba nxa befisa. Lolu gatsha luthi iziphathamandla lalabo abafuna ukuqhubeka bephenya abagoqela abakwamanye amazwe lapho kuthiwa imali le yafika kumbe yathathwa khona. Izolo somlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wenqabele amalunga aleli dale ukuthi akhulume ngalolu daba esithi ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungulwa ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le-independent commission ezakhangela lolu daba ngoba nxa sikukhangele ukhanyenzani nje hhayi azange bekhangelisise kuhle indaba leyi. Ifuna sibili kube le-commission e-independent kutshengiswe kuma-newspaper ama-terms of reference e-commission le sibekwazi ubana i-commission le nxa ibiza abantu babiza nini ibizobani kube la ama-public hearings ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone e-South Africa i-commission le state capture ukuthi uzuke bekwazi ukuthi uhamba njani. So mona uqathele kuqala ubana kube le-independent commission lokho okwenziwe independent commission kwaziwe muzulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa asikhulumi ngomnotho weparty izano PF sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu sokuyebe kuqakathekile in the national interest ubana sibe kwazi ukuthi lokhu kuleqiniso mba kusoqiniso kucubungulwa lugaja mbe icommission emiyodwa independent akhona ugaja luka hulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugajalwa ngakhona kube labanye ayingxenye ye corruption yangkhona so mbona hayi amanyathelo lavumelani lawo thina njengoZulu thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso lakhona lokuthi uParliament kasavunyelwanga ubana acubungule indaba leyo kutshengisela ukubana uhulumende ufihla ezinye izinto nxa engafihli lutho ke ngokuqathekile ubana iParliament ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iConstitution yeZimbabwe ithi iParliament kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana iexecutive bicabinet isebenza njani.
Kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso weAl Jazeera? Siyabona abanye bathi hayi lakula bufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho lakanye bakwenza lokho.
Ngibona umfanekiso weAl Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uya ngapi ulahle kanjani njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omnengi wegolide asila nzuzo njengelizwe asila zibhedlela asila zikolo emgwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho i-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho kuyakukathele ukubana sikukhangele khona lokho kuhulumende akukhangele khona lokho iParliament ikukhangele khona lokho iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho ingakukhangeli njengehungahunga ye kungaze kube likhungahunga ikhungahunga langikhona liqinisiswe sivumane ubana liqiniso kumbe ngamanga kumbe lihungahunga.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Lokhe sikudaba lunye kulabanye ababuza ukuthi kanti kungani abantu bengangeni ezidaladeni batshengisele phezu kodaba olwavezwa umsakazo weAl Jazeera olutshengisa ukuba isizwe singaba selahlekelwa yizigidi lezigidi zemali. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomole Balule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala kungabe kuqondile ukuthi ethi udaba lolu kumele libe sezandleni zamapholisa. Nxa kuyikuthi amapholisa avele asephezu kwalolu daba kube kungangeke kube kuqondile ukuthi libe selusiyakhulunywa kwenye inkundla ngaphandle kwenkundla yomthethwandaba. Njalo nxa kuyikuthi lusakhangelwa ngamapholisa lusaphendlwa ngamapholisa kuyaba kuqondile ukuthi umthetho ulandelwe luphendlwe ngamapholisa kumbe labo abakhangele ngalezi ezokuhuquluza umnotho endlela zokutshontsha abe corruption. Okwesibili njalo singakukhangela ngokuthi thina siyazi ukuthi ezombangazwe ziyangenela ezintweni eziningi eZimbabwe njalo ziyangenela lakundaba zokuhuquluza umnotho welizwe. Ngokunjalo ke kwenzeka ukuthi umnumzana umdenda umhlonitsha umdenda engabe evikela labo abavele beyetheswa lamacala ngoba phela kulabantu abayisiphathamandla sikahulumende abaqanjiweyo ukuthi labo baphakathi kwale indaba yokutshontshwa kwegolide. Labanye abayibo abazinkadlangadla zababusi belizwe kanye ke onkosikazi kaprezidenti unkosikazi kaMnangagwa. Indaba leyi ke ibingabi msinda ke umnumzana umdenda ukuthi ibisisiya khulunywa ephalamende ngoba phela lokhu kungaletha ihlazo elikhulu kulabo abakhokhela ilizwe ngoba phela indaba okungamelanga isihlinzelo ebandla kodwa indaba okumele benyathezele ngoba ababusayo balamandla amandla ukuthi benyathezele izinto ababona ukuthi ziyabaphazamisa. Njalo khonoko futhi singakukhangela ngokuthi thina isinqumo lesesethulwe ngonumzana uMdenda sivele siyi-corruption sona ngokwaso. Kumbe njalo singaba ukuthi singenelana le-corruption yelizwe ngoba engabe ezama ukuthi evikele labo aba yetheswa umlando ukuthi bajontsha igolide ngoba umnotho lo wegolide umnotho welizwe lonke, umnotho wesizwe, umnotho wabantu bonke abayizizalwane zeZimbabwe. Ngakho nxa kulabanye ababuya bezojontsha ngoba bona belamandla bewathatha kwezombuso welizwe, lokho akuqondanga, njalo kumelanga kwenzakale. Into embi kakhulu, into engamelanga iyenzakale, into ebisela ilizwe emuva, into ebisela wonke umuntu emuva.
Ngokubona kwakho uZulu kunye labezombusazwe kuyini abangakwenza ngodaba lolu luthathelwe amanyathelo?
Ngizaqala mina ngithi lapha labo abamabandla aphikisayo eZimbabwe indaba yokutshontshwa kwegolide kabakhulumi ngayo ngendlela thina abantu esifisa ukuthi bakhulume ngayo. Bakhanya nje baphela amandla, bathenekile, abakhulumi ngayo indaba leyi beyiphakamise kakhulu, njalo betshengise umdlandla ukuthi indaba okumele betshiseke ngayo. Sibe sesizibuza ke thina njengoZulu ukuthi kathi indaba laba bantu bengafuna ukuthi betshiseke ngendaba engaka, indaba eqondane lomnotho welizwe. Ilizwe lethu njengoba lilomnotho ovela phansi emhlabathini, umnotho ongaphakamisa isizwe njalo ongaphucukisa abantu kumpila kahle, abantu ezintweni zonke abazenzayo nje bengabantu beZimbabwe, besizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke laba abamabandla aphikisayo bathule zwi, sisala sesile mbuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Hello ke ngumnumzana Sipho Senkosi Machokomole Palule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote
ngenkulu. Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethiwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo, achaywa kabuhlungu. Amalunga la abikwa engawemguza laselubhane. Istudio 7 ithunyelwe imfanekiso yomunye obikwa ehlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele Studio 7 ukuthi esinye sezizathu sokuthi leli bandla lingavezi amagama alabo asebekhethiwe bacutshungulwa ukuthi bamele leli bandla kukhetho oluzayo yikuthi abanye bayatshaywa besethuselwa ukuthi bengameli leli bandla.
Siyabonga njalo kusipha ithemba ukuthi abantu abaningi beZimbabwe sebekhanya ngani sebehlupheka njalo bayakhathazeka ukuthi kungani singakabazisi amakandidate ethu. Iqiniso yikuthi i-CCC ibuye le-system entsha, yikho abantu abaningi izinto ezintsha ziyabakhathaza njalo abazijayelanga. Bajayela imvelo esithi i-tradition. Sithanda ukuxolisa ukuthi isisi sitshele uZulu njalo isebenza loZulu. UZulu ohambelana lesisi uyasixhasa njalo uyazi ukuthi kwenziwani. Okwakhathesi phela anisesaqeda ukuthiwa yi-nomination, lokho ukuthi abantu bahamba bayabhalisa ukuthi thina sifuna ubani ebe yilokhu. Sokwedlula sathi wonke umuntu weZimbabwe uvunyelwe ngoba isisi ayisiyo yomuntu, ngeyabazalwana beZimbabwe, ama-citizens. Sithe sesiqeda i-nomination zamabizo amaningi almost over 35,000 abantu abafuna ukuncedisa lokuchasa i-CC, bengama MP, bengama senators, bengama proportional representatives. Kwaba njalo nje sabonga. Satshela uZulu ukuthi sizaba lesikhathi lapho siyabe sihluza khona ukuthi umuntu lo kasosigebengwa, kasilosela, kasomuntu ongathembekanga, ngumuntu yini ophonguba i-political prostitute umuntu ophonga usuka lamhla lapha sengene lapha waphuma lapho esibona ngani thina sifuna ukufaka abantu abalomkanjo njalo abaziwayo esigabeni zabo ikho ke sesisesikhathini esokuthi abantu bonke sesiku stage sesithathu okuthiwa iconsensus lapho abantu abazavumelana khona bangahluleka ukuvumelana ama stakeholders abanikazi bomhlangano sebeza kuya bathi hayi thina sibona ngani umuntu ongaba ngukansela lapha ngulo iparty uba uma sekwenziwe njalo siza qoqa amabizo iwatsheli uZulu ayisozi phonga ukuthi namhlanje singavumelana ekuward 10 sesiphonga ubuya sitshela abantu sihlelekile njalo siyakwazi sikwenzayo
manje kungani lingethuli amabizo alabo asebekhethiwe bahlolisiswa bacutshungulo
siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode abanye babathusele abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw siyakwazi kwenzeka ngo-1985 ubaba utekelele zoomu yakhe wasala sebambe insiba zejuba abantu sebethuselwe bawithdrawo kambe singalandela izinto zezanu thina sihlutshwa into izanu izanu leminyaka emingaki busa kuyasimangalisa ukuthi abantu sebesiqathanisa lezanu bona bekhala ngezanu sithi mayuyu ibandla labantu lizabuya lizebika asifuni ukupheka imbosha njalo asifuni ukubamba inhlwa ngekhanda sathembisa abantu sathi abantu bazasikhethela abantu babo kambe kungani lingasitshayela amahlo ihlombe ukuthi sithe Zulu kandaba zikhetheleni uthatha isikhathi phela ukucubungula asifuni ukupheka imbosha sibambe inhlwa ngekhanda kusasa sesisithi siphambanisile
Hello ke ngumnomzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abavela kumazwe aphetheya balelungelo lokuzohlola ukhetho oluza kwenziwa kunyanga ezilithwana ezilandelayo kutsho uMongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibhanga leAfrican Development Bank selithembise ukuthi liza kupha eZimbabwe imali engamabhiliyoni amathathu. Ukubhadala abalimi abamhlophe abahluthunelwa amapulazi. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani mazimbabwe amahle lokho engikhona apha endaweni ngabona ubona nxaye lama plazi ayi-21 abanawo akhe ke uRobert Junior labanye laba abangabafana bona bathole amaplazi amangaki unina yena ulamaplazi amangaki uMnangagwa yena ulamaplazi amangaki abantwabakhe bathole amaplazi amangaki isinzi ngama-21 sinzibona obaba bakhona bathole amba 50 and 100 amaplazi so yeyi indaba le inzima azama ukuthi ingidingiso sekuhle kodwa bona abantwana bama-president bona balamaplazi amangaka bayabone njani bona bangama-boni free hey ukuswa ngamasela kubuhlungu
emsakazweni yazi kulo baba lo othi ngumshebelelelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mpela kodwa hayi ngani sephuma endleleni manje base sithi uzazokhipha izani ngebhayibhili akhe lelo shona elithumayela la hayi ngeke uyikhiphe izani ngebhayibhili ngeke zani vele ifuna umuntu lawo lodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngeke uyikhiphe izani zihlala kubuliwa phansi kwayo beshiyana amapulazi betshontsha umnoto wona lokuthumayela ibhayibhili akwe-tshetshi lambile kuphela hayi ngeke uyikhiphe izani baba ngeke wena nje hambe ethumayela ibhayibhili kwechechekela abantu bekhiphizana ya wase kubona ugcwele ngechechi wena ma uchechi yakho ayisuzisebenzi lapha kubuthi hambe echechi wafika shumayela wazosishumayeza kena futhi uJosepha wathi hamba ngasana lento zechechi babalapha thina sikupolitiki lapha keep this one out, yabo.
Studio 7, nathi sibulise. Sithemba liphilile nonke. Ya, intesi engathi singaphakama, mpela engathi singaphakama ngoba kuzokhethwa nje. So wonke nje sizibone sifotele i-triple C yazi ukuthi sizamele into at least sikhiphe nezanu zonke sizibone. Sizamele sifotele i-triple C sikhiphe nezanu. Angakuthi intolerance nayo ithanda ngabe kuya ngami angiyesoli right impela i-right mayithi. Ma-council naye votela ama-council kanjalo mara ngithanda ngabe ukuthi ukuthi kunjalo bese ku-president nawe bezawunti wethu uvele obvious zawunti ukuvotela uShamisa vele nethi silele ukuthi sikhipheni zami into vele eziyifunayo nethi silele ukuthi sikhipheni zami thanda ngabo bonke abantu ngabe bayibona into le vele ukuthi inkinga lapha vele kahle kahle izanu because nawe amanye amaphathi asingezagcona because yakazi bebuza mara iphathi eyehle libuza vele siyayibona thizayo njalo siyayibona thiyenzani vele ibhizi phansi phezulu vele izenzela imathanga zongawuthi ma singakhipha yona mhlawumbe ngaba khona inkululeko lapha vela yithi
Studio 7 ninjani yonke balaleli be-Studio 7 thina siyaphika kanjani abantu hhayi ayikho into engcono ngaphandle kokuthi izulu izame iphume into engcono yokuthi izanu hhayi kayiphume shem sesikhathele izanu kayiphume iyehlala phansi iyephumula bewelisa inkomo hhayi sesikhathele nezanu from 8 kuze kufike lamuhla akulali utholilehlela abantu hhayi izanu kayihambe bantu benkosi hlatsha ayihambe iyophumula
Studio 7 Ndinona na na yo VOA Shona Ne VOA Ndemele Na uze chokwari Amo Zimbabwe Momo Havana kana feba Havana kana divi Mari just neutral And non zwa kuvane go In my life Nenyo And I give them a muffin And I chunga And I one day Muno daddy sapa V.O.E. Studio 7
God bless you all. I love you all.
Sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo.
Kodwa kuseqinisweni uyabona isutha leZimbabwe lepoyisa leZimbabwe akula mntwana weZimbabwe olikhanda. Ipoyisa leZimbabwe lesutha leZimbabwe. Abantwana beZimbabwe the most vele abawathanda abantu laba. Nomsebenzi yabo engcolileyo, nomsebenzi yabo engabukekiwe. Ngeke uthande umuntu ohlukumeza umphakathi ngaleyandlela. Ngeke uthande umuntu ovikela izanu kuyo. Omnyangagwa badla kahle balala kudofotofo. Bazula phezulu kusala malanga. Wena indiza mthina sis wazala wakazuyigade uyibona nje phezulu kuphela ukuthi ngisene ngizamthini ufe ngezifisulo ukuthi esh ngisene ngizamthini kodwa uprotector omnyangagwa umuntu ohamba butofotofo olala kuntofontofo wena ulala ungadlani okwakho kumele ucabange ukuyagebenga abantu uthathela abantu izimali esitaradeni waye ungafisa ukuthi ilizwe lilunge nawe ukuyekele ukuthumthiswa lilanga esitaradeni ulinda imali zabantu njengalokhu okwezwa ngamaphoyisa lamasosha kwekuthi nawe ngelilanga kuphela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakutshawa ngumoya uze ifeni ngoba abanengi abayazi bahlezi bethiswa lilanga suku zonke ezitaradeni bathola elangeni bavukele elangeni bethiswa lilanga bethathela abantu izimali wayi ungakufisi ngilawo ngelilanga ukuthi ilizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabhekhi isosha lezimbabwe iphoyisa lezimbabwe limnyama khatha ngokuthiswa lilanga.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa, lawo ngamazwi enu elisithumele sadlala izolo kodwa sesiwaphinda njalo lamhla, hayi kube liphutha. Siyabonga. Kwezemelika, inani labadabuka kuzwekazi le-Central America abafuna ukucapha umngcele ngokungekho emthethweni bangene kwele Melika alikhwelanga njengalokho kade kucatshangelwa kulandela kungasasebenzi kwesiqondiso esabekwa ngumnumzana Donald Trump owayengumongameli esokuvimba imingcele esithiwa Article 42 ngomvulo. Inani labafuna ukungena elizweni bedinga buphepheli libikwa selisehlile kulalapho kusalomthetho lo. Ucubungula lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli ngoba ungaze ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungaze ufake umduli kulimpompo abantu bazangena, ungaze ufake amasosha kulimpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe igovernment ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico lamanye amazwe aye-South America bebe lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa amavisa bephiwa amapermit bethi bengaqeda bebuyele ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza. Abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye isizini ebuyayo. So ngombono wami mbona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe eSouth America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India, e-Africa, le mazwe amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyela ukuthi befuna ukuzoclaima ipolical asylum kwele America kodwa kuthiwe beclaime ipolical asylum lapha abafikele khona kuqala. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena eMexico kumele uclaime i-asylum eMexico ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country. In this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho then usucross usiya America usiyabi kuhlupho lwakho. Yikho kunganceda kodwa laba abavela bevela eSouth America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele. So bona ngani indaba yama-permit ingasiza.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini ohlaziya izombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isiqondiso sikaSomlomo edalela eParliamente sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacutshungulwa lidalela eParliamente sidala inkulumo. Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezafakelwa abasolwa kudaba lwe-Al Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi kulolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.